abathengisa impahla ezitaladeni abakhulume le Studio 7 bathi ukuxotshwa abakwenziwa ngamapolisa kahulumende lawe council sokubachiye belwisana lobuyanga lendlala ngenxa yesimo somnotho. Omunye wabakhulume amazwi la ngumnumzana Melusi Mabhena othengisa edolobheni leHarare, yena othi waxotshwa edolobheni okwamshiya engelamali yokusebenzisa phambilini komhlangano lowo.
Thina sesiphilele evalweni ngoba siyagijinyisa sikhathi zonke. Kunje sebengixotshe ndawonye labanye labadengihlengise lapha. Akubi sibili, kubi.
Umnumzana Mabhena usekelwe ngosakhulayo umnumzana Tafatswa Chiremba, yena othi amapolisa aqhubeka exotsha abantu edolobheni.
Bawuthi akula nto ebonakalayo, ifakwa inkalakatha zemali akathesi kodwa izigidi zezimali, but akathesi lokho kungakabonakali ukuthi kuyaphela kumbe kuyangaphi. Sikhangele indawo enjengasemaphandleni, sikhangele kubonkayi, akulakhwanga lutho, imigwaqo ifile, but konke still into zangkhona zonke zifakwa siwa isimangaliso, kumangalise nje ukuthi imali yangona ngobani abayibambayo.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi loba nje umongameli Mnangagwa esengumgcini sihlalo weSADC kumele uhulumende akhulumisane lamabandla aphikisayo ukuqeda indubo ezibhekane lelizwe.
iSADC ayiqedanga umsebenzi imfakile uMnangagwa ukuba chairperson weSADC, kodwa iSADC ayiqedanga umsebenzi. iSADC kwakumele iqede umsebenzi wonke, ibuze ama oppositions, ibuze ama citizens ukuthi baphathwa njani noMnangagwa lo abambekileyo ukuba umgokheli weSADC. Ngoba uMnangagwa senesithunzi, senegama, so kumele achintshe izenzo zakhe.
Kodwa osekela ibandla leZANU-PF njalo ekunkokheli yebandla lelikobulawayo umnumzana Thedi Ncube uthi bayajabula ngomhlangano weSADC, ikakhulu ukuthola isikhundla kukamongameli Mnangagwa, athi kuzaguqula impilo yabaningi elizweni.
Yikho okwenze ukuthi iSADC kubone kufanele ingayali ukuthi iZimbabwe ibe yiyo ihost. But esikubonayo ukuthi nje njengoba iZimbabwe futhi isiba yiyo uchair weSADC through ubaba wethu president uEdi Mnangagwa, kuyinto enhle kakhulu ngoba upresident Edi Mnangagwa usethuthukise iZimbabwe kakhulu ngenxa yeleadership yakhe. Njalo sibona ngani ileadership yakhe at a SADC level izabisa ukuthuthuka okumangalisayo kuSADC, ngoba izinto lama policies awamelayo ngama policies afaka ingqubekela.
Umhlangano lowu uphele ngesinkathi umongameli Emmerson Mnangagwa esengumgcini sihlalo womanyano weSADC loba kulabantu abaningi eZimbabwe abachothoza uhulumende wakhe abathi uncindezela uZulu njalo wephula ilungelo loluntu. Wamukele isikhundla lesi ngesikhathi kulabaphikisayo abafika 170 abavalelwe emajele e-remand prison abethethwa amacala agoqela awukukhuthaza ukuthi kube lodlakela abalula amalungelo besithi kumele bakhululwe. Babambe owangaphansi abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe abathi akumangalisi ukuthi inkokheli yeSADC akayikhulumanga ngohulumende kaMnangagwa okuthiwa wephula ilungelo lwabantu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.